Noma yini engabanga ukuthi igciwane le-coronavirus ligcwale indawo enkulu limemetheke ebantwini kakufanelanga yenziwe. Abantu kufanele bakwazi ukuthi kuyafiwa liyabulala leli gciwane. Siyabone India sebeze bephelelwa ngumoya i-oxygen, siyabone Europe sekuze kuvalwa njalo ama-lockdown, siyakubona kubo Brazil igciwane lokho elikhona lokho libulala njalo. Ngakho ke kumele siziphathe ngendlela efaneleyo, singahlangani emaphathini ngobunengi, emtshadweni ngobunengi noma kungaphi lapho okuyabe kungela social distancing ngendlela efaneleyo. Ngakho ke akusonto edinga ukuthi uzutshelwe ngamapolisi ukuthi ungayenzi. Kumele wena ngokwakho uzicabangele, ucabangele abantu bakho, ucabangele izihlobo, ucabangele umphakathi ophila kuwo. Abantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo. Amapolisa awakhangele futhi lalabo abazepolitika abahlangana bebanengi, bangakhuzi kuphela imtshado kodwa lakho lanxa kuyi-political organization. I-social distancing lokuziphatha ngendlela efaneleyo konke kumele kwenziwe, kungakhangelwa kwenye indawo kuyekelwa kunye.
Amapolisa athi kuzabotshwa bonke kungakhathalekile ukuthi umuntu ngothengisayo kumbe ngumathenga. Athi engangena ebhawa ayabopha umnikazi webhawa abuye abophe labantu abanathayo. Ungathini ngalokho?
Umthetho kawufanelanga ukhethe uhlangothi, kawufanelanga ukhethe ubuso bomuntu, ungayi ngokuthi ngumama noma ngubaba, ungayi ngokuthi umuntu unothile kumbe kanothanga, usebhawa kumbe usemtshadweni kumbe usenkonzweni. Nxa esephula umthetho othi abantu kabangahlangani bebanengi, bengalandelanga lezo zinto, o-social distancing, ugeza izandla lakho konke lokhuyana, nxa umthetho usithi indawo ezinje kazifanelanga zivulwe, yikho okumele wenziwe. Kumele kulandelwe umthetho, yiyo okuthiwa i-rule of law. Kungaswelakala khona lokho abantu benze babe ngontando kayiphikiswa, kuyakonakala. Siyakwazi ke njalo ukuthi abantu bayalahlekelwa imisebenzi, bayalahlekelwa imali osomabhizinisi bendawo lezi ezivaliweyo. Ngakho ke kumele uhulumende adinge indlela ezakwenza ukuthi lingamemetheki igciwane kodwa abantu bangalahlekelwa ngamabhizinisi, bangalahlekelwa imisebenzi, abasebenza emabhawa lendaweni zona leziyana okuhlangana khona abantu. Kumele kube yinto ezakwenza ukuthi abantu bavikeleke kodwa njalo lemisebenzi ivikeleke, lokwenza imali kuvikeleke kosomabhizinisi.
Kudaba lwabantu abahlatshwa amajekiseni okuvikela lomkhuhlane, sibona ukuthi abahlatshwa ijekiseni yakuqala bayaqansa mihla ngemihla, kodwa abahlatshwa esibili balutshwana kakhulu. Okunakanelwa ukuthi kungaba kuveza ukubana baningi abantu abathi bengahlatshwa ijekiseni yakuqala bengabe besabuyela ukuyahlatshwa esibili. Ungathini ngalokho?
Abantu kumele bakunanzelele ukuthi nxa uhlatshwe kanye khona kufanele ukuthi uhlatshwe kabili, uyabungavikelekanga. Ukuyahlatshwa akusiyonto yokukholisa, kumele uye usazi ukuthi indlela yokuzivikela. Ngakho ke uhulumende lalabo abaphethe zona lezo ezempilo kumele bazise abantu ukuthi nxa esisuka umuntu wayahlatshwa kumele ngosuku lona lolo olulandelayo okuthiwa kumele abuyele khona ayehlatshwa ngokwesibili, kumele abuyele ayohlatshwa ngokwesibili, ngoba nxa engasayanga kusho ukuthi ukuvikela kwakhe kakupheleliswanga. Kuqakathekile ukuthi abantu laba ababehlatshiwe bahlatshwe ngendlela efaneleyo. Okuswelakalayo yimfundiso egcweleyo evela kuhulumende. Kafundisi ngendlela efaneleyo. Into eziningi kutelevision, i-praise and worship, bekholisa, bekhonza izanu, bekhonza uhulumende, kulokuthi uhulumende akhulume into efaneleyo afundise abantu ukuthi kwenziwe kanje 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 ukuze isizwe sivikeleke.